udubo lwamanzi lokhu luyinsindaba phenduli kobulawayo izakhamizi zikhala ngokuthi ahamba mahlayana kungela lakwaziswa ngumunicipala ukuthi inkinga ingaphi sibisibili esinye sezakhamizi zakobulawayo inkosikazi sisasenkosi Mkandla uthi okudanisa ukuthi athi engahamba lapho esebuya ayabe engahlanzekanga
silobunzima obukhulu esihlangane labo khathesi kodwa isimanga esilazo ukuthi izulu line kakhulu kodwa amanzi lokho ehamba okungala time tape ukuthi anytime yabona amanzi engasekho ungakwazi ukuthi kuhamba njani amanzi angkhona kwesinye isikhathi nxa ebuya aphenduka elekhale inyabi sesabeka okusuka lathi kuseduse ukuthi amanzi ahamba kangaka ku 10 singakazi siphiwe le time tape ngoba kwezinye indawo ukuthi ahlala bo 2 days engekho lokhu kuyasethusa njalo kuyasimangalisa kuyasihlukumeza njengezakhamizi zakobulawayo ukuthi izulu linile sikhangelela ukuthi singakabi lambi amanzi khathesi kodwa sesisendlaleni yamanzi already
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo esihlala eWoodville unkosikazi Maria Mhlanga uthi bona kabasawathembi amanzi empompini
amanzi ahlupha ngale Woodville ubuyibhawunsa amanzi izimpompa ziphumi manzi akubuyimanzi eWoodville so zithi kwenzweni njengoba amanzi ehlupha kangaka vela kula manzi kubuyibhawunsa encane sometimes abantu beshota amanzi ibuyele ingasaphenduka abantu besala bengela manzi
Isikhulumi sekansili yakobulawayo inkosikazi Nesisa Mpofu uthi izakhamizi zisebenzisa amanzi adlulisa inani okumele balisebenzise ngelanga.
Ama investigations ethu sithole ukuthi ukusetshenziswa kwamanzi esingathi consumption kuloke kuphezulu kakhulu. The average figure of 519 liters per person per day. Kade fanele abantu bayisebenzisa but thina besiphezulu sifika as high as 760 liters. The person a day. Lokho kutshengisa ukuthi ukusebenzisa kwamanzi ngabantu abathola amanzi from iThuli Reservoir iphezulu kakhulu from iWorld Health Organization standard 850 liters per person per day. Lokho kutshengisa ukuthi amanzi asetshenziswa kakhulu njalo abantu kabahlali within iwater rationing limit ekhona edolobheni eku-650 liters per day per household kuma-medium nama-low density areas.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ethi abantu bakhangelele ukuthola inhlawulo ephezulu yamanzi ngoba besedlulisa isilinganiso sabo selanga.
Njengedolobho besihamba through i-COVID-19 pandemic njengelizwe njengomhlaba jikelele ngalesi sikhathi si-affected by COVID pandemic i-billing ibi-based on ama-estimates. Now ama-estimates besiwasebenzisa sikhangele ama-household allocations kodwa kuthe kufika uJune noJulayi ka-2021 i-billing yasisuka yahamba ku-actual readings lapho esihambe sabala khona amamitha sithe sesibalule amamitha yikho sithole khona ukuthi ama-consumers kufanele expect ama-bill aphezulu kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi ama-consumers amaningi asebenzise amanzi aphezulu ukudlula ama-allocations abo ayi-ration yelanga o-650 liters per day
uzulu jikelele wakobulawayo ukhala ngokungatholi amanzi ngesikhathi ukuthola amanzi angahlanzekanga kanye lenhlawulo ephezulu yamanzi abangawatholi ngendlela la okulakho ukudala imikhuhlane ngakwelayo icele ikhansili ikhala ngabantu abatshontsha amanzi bethi sebeqalile ukuqhatsha abantu abahamba belungisa impompi ezivuzayo engasafiki kuzakhamizi ngimele istudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.